Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthokazi omuhle salamukela kusakazi we Studio 7 namhlanje ebuseni ngomvulo mhla ka 25 ngoLwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-ZPF lithi lisekela ukuxhotshwa kwamalunga ebandla le-MDC kudala lephalamende nxa esenza umsizi.
Uqondile umongameli maesiti ekaphumile ukubona labafuna ukuthi bahloniphe yena umongameli njengopresident okhona kathesi okhethiwe ngabantu, kuyamele bakhutshwe bangabikhona edali lephalamende.
Ibandla le-MDC lona lithi ibandla le-ZANU PF lizothwala nzima edala lephalamende.
Hayi, ngakuyenza khona ukuthi uhlale baqotha, yikho ke uyabetshengisa ukuthi sector bakhe uyabetshengisa ukuthi lokwana umgabo beyikho khona laye uyikho khona mhlawumbe ungaphezulu.
Abantu bethula abakufisayo.
Ngizakhumbuzana ke amalanga alandelayo la 16 ukuthi asingenza njani ukuze siluqede lolu dubo ezimulini kuma-communities njalo elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-ZANU PF lithi lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi amalunga ebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa azaxotshwa edala lephalamende engaqhubekela phambili ebanga umsindo ngokhetho olwenziwa ngoNtulikazi lonyaka. Ibandla leli lithi ele-MDC kumele livume ukuthi uMnangagwa ngumongameli welizwe wakhethwa nguZulu, ukunqoba kwakhe kwasekelwa i-Constitutional Court. UMnangagwa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni awenze iButhangi ukuthi labo abazayenza umsindo wedala lephalamende bazaxotshwa. UMnumzana Bilivi Gawule okudalele Central Committee kubandla le-ZANU PF uthi uyakusakela ukusekela konke lokhu kanye nebandla lakhe liyakusekela.
Uqondile umongameli nxa esithi ekakhulume ukuthi bona abafuna ukuthi bahloniphe yena umongameli njengopresident okhona kathesi okhethiwe ngabantu, kuyamele bakhutshwe bangabi khona edali lephalamende nazikhathi zonke abantu abatshengisela khona ukungaziphathi ngezinye indlela, ngoba kumele amalunga edali lephalamende abe yiwo atshengiselayo ukuziphatha, betshengisa abantu ukuthi bameleni, bamele abantu ngabe siyafika edali lephalamende, but ukuziphatha kwabo kungabi yihlambe ebantwini ababakhethayo.
Kodwa phela kulilungelo labo ukuthi bakwenze khona kwabo kwenze edali lephalamende, akunjalo babakhawule?
Kulilungelo labo, kodwa ngase sifike laphana ukutheni sokwenziwe konke kwaze kwayenziwa lani. I-Constitutional Court lazi yazi izinqumo zayo eyenzile konke, bahamba le-Constitutional Court. Hayi, nxabe lahle i-Constitutional Court ngibza kusela mnye umthetho owehlula, ngoba akula muntu ongaphezu komthetho. Ngezinye indlela abakwenza ngaphezu komthetho, sebeyimthetho bona ngokwabo, sebethatha umthetho ezandleni zabo. Ngezinye indlela akusamelanga kuvele into yabo yonke ilandelwe, ngoba bayehlulekile ngendlela zonke abazizamileyo ukuthi bakulungise ngokusemthethweni, umthetho wabalahla. Ngokunjalo vele akula mthetho obavikelayo, akula mthetho omalabo entweni enjengayo naleyo. Kumele umongameli welizwe ahlonitshwe.
Kodwa bathi linavumani mpela ukuthi lanqotshwa kukhetho osanda ukwenziwa, bathi batsho njalo.
Mina keep saying that, mina nxa abantu belinebevume bona abasedala lephalamende wonke bangavumi ukuthi basedala lephalamende ukuthi ukhetho lukhambako.
Lo ngumnumzana Bilivi Gawule umseke okubandla le-ZANU PF ubexoxa le-Studio 7 esecholojo. Kodwa umnumzana Volta Moyo umlandeli webandla MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla le-ZANU PF lizothala nzima ephalamende.
Sazange sirecognize ukuthi uwinile, uyakwazi ukuthi ama-elections la atshontshwa, i-MDC yewine ama-elections. Hayi, ngakuyenza khona ukuthi uhlale baqotha, yikho ke uyabetshengisa ubu-dictator bakhe, uyabetshengisa ukuthi lokwana umgabo beyikho khona laye uyikho khona mhlawumbe ungaphezulu.
Kodwa ke phela abantu be-ZANU PF bathi banqoba ukhetho lolo njengoba nje le-Constitutional Court yasho njalo. So loko likhulumayo bathi ayisikho, othani umongameli ngowesephakathi.
Akula into abantu bezana abangayikhuluma nxa benqobile, sibe sizabona umkhono mutshintsha, sibe sizobona osomabhizinisi abavela kwamanye amazwe bebuya bezoinvesta eZimbabwe. But ngoba abantu iqiniso bayalazi, yiko boni lizwe linje
kodwa ke ubona njani poko yaphetha ngani konke khona kunje lokho lixoxwa edala leparliament kusiya njalo
akulo ukuthi kuyaphetha ngani kuyabe kutshenisela how undemocratic izano is kuyabe kutshenisela ukuthi izano ile ilocuko olunganani emathi lokuthi nguntando kayiphikiswa ngundla ngamandla
kodwa ke linapoli yabe lidonsa lisiya ngapi
hayi sizama kubabonisa ukuthi babekwazi ukuthi abawinanga ama-elections babusa abantu ngenkani
umnumzana Volta Moyo lilunga lebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla lusuku lwesibili lokunanza amalanga alitshumi lasithupha okulwisana lokukhahlanyezwa kwabesifazana olubizwa ngokuthi yi-16 days of activism against gender-based violence inhlanganiso ye-United Nations ithi isihloko somkhankaso walo nyaka sithi Orange World hashtag hear me too sihlose ukuthi abantu badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kulwisane lokukhahlanyezwa kwabesifazana labantwana abangamankazana ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Samukeliso Khumalo umqondisi wenhlanganiso elelwa ilungelo labesifazana eye-Women's Institute for Leadership Development Trust
kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbuzane ukuthi omama bahlukumezwa kakhulu elizweni omhlaba wonke jikelele and it is irresponsibility yomuntu wonke ukuthi aluqede udubulo lomama abahlangana labo ikakhulu when it comes to lokhu esithi thina i-gender-based violence so sizakhumbuzana-ke amalanga alandelayo layo ukuthi singenza njani ukuze siluqede lolu dubo ezimulini kuma-communities njalo elizweni
yes singakhangela emuva lapha ubona zane selakwenza eZimbabwe kuyanceda yini
kuyanceda kodwa ispeed sakhona singanisi slow singakhangela i-constitution esilayo eyapha khona ngo-2013 atleast singani yaphakamisa omama ukuthi omama labo bangani bayahlonitshwa njalo babekhona ezikhundleni so indaba yokuthi omama sebekhona-ke mbijana ezikhundleni sebekwanisa ukuthi bephushe eminye imithetho ukuthi omama bangahlukumezwa njalo amalungelo abo ahlonitshwe ngibona ingani siyasalela njalo sibuyele emuva ngoba singakhangela okade kusenzakala kade singama-elections omama bebehlukumezwa kakhulu ukuthi bangeniswe ezikhundleni leni sizizitori ezibuhlungu kakhulu ukuthi omama bagcina bedlwangulwa ngobaba abakupolitics ukuthi bona bekwanisa ukuthi bangene ezikhundleni and then nxa sikhangele i-economy nxa yinje so umuntu ongumama nguye okhangela abantwana nguye ohlukumezwayo ngobaba nxa ubaba ukuthi kalethi imali ekhaya kumbe uyahlupheka akatholanga msebenzi usuka sehlukumeza umuntu ongowesifazane osendlini and njalo mama siwabona njalo abanye sebesenza lokhu esithi thina ma-sex workers ukuthi bathole ukudla bahambise abantu ababo yezikolo kubona njalo kuyi-form of ukuhlukumezwa kwabo mama khonokho
kambe kungalungiswa njani konke khonokho makhumalo ngoba kuhlala sikwenza konke lokhu
kumele kutshintshwe mna ngibona sengazathi ku-right ukuthi sikhumbuzane nge-16 days of activism but kumele sikwenze njalo insuku zonke singameleli kuphela ukuthi siqalise mhla ka-25 November bese sikhuluma ngakho kumele kube yinkulumo nje khona emarediyweni ezikolweni abantu bayafundisa ukuthi omama bayahlonitshwa ngoba yinto nje engikhoyo yena leyo so fica ukuthi omama bagcina bephatha ngendlela ezingayisizo so it's about i-education it's about ukuxoxisana ngendaba zona lezi it's about also imithetho eqinileyo e-protect omama lokhu kuthiwa ngama-victim friendly unit akhona emapholiseni sometimes akasebenzi kangako ngoba labo nxa uhamba usuyaripota ama-cases abomama uzafica ukuthi bona ngokwabo abakho victim friendly abakuzwisisi khonokho ngiyakhumbula omunye udade wahamba emapholiseni esithi wayesareport ukuthi utshaywe i-boyfriend yakhe impolisa wathi wena ungathethisa i-boyfriend yakho ungathethisa umuntu ongubaba kumele kutshaye and lipholisa leli elenza elitsho njalo so uzafica ukuthi kumele kutshintshe vele ama-institutions ethu aqalise ukuhlonipha omama so njalo imithetho-ke eyiyo ezabenza ukuthi bakwenze lokhu ibe khona so sifuna ukuthi ama-courts ahlonipha omama amapholisa ahlonipha omama kube le mithetho njalo efakwayo yi-parliament ukuthi ihlonipha omama yikho lapho esingaqaliselwa khona sosiba le oversight eqinisekileyo ukuthi imithetho le iyalandelwa labo bejajile sibilo okuqinisekileyo uqotho ukuthi omama bayaprotect njengoba lokho sikubona kusenzakala kwamanye amazwe ngiyabona eBotswana laphana ungaphambanisa umuntu ongumama yangena sibile enkingeni iNamibia layo sikuzamile lathi singakuzama khona lokuthi omama bahlonitshwe
unkosazana Samukeliso Khumalo ngumqondisi we-Women's Institute for Leadership Development Trust sixoxelaye ekobulawayo sesikhangeleke okwethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo umsekeli kamongameli wezimbabwe umnumzana Constantine Chiwenga uthi umnumzana Nelson Chamisa labanye abahlekisa ibandla le-ZANU-PF abasoze babuse ilizwe leZimbabwe. Lokhu ke kwethulwe iphephandaba leNewsday. Iphephandaba leSunday News libeka ukuthi abathengi abathengisa amaphilisi eZimbabwe bazavalelwa amabhizimusi nxa bengaqhubekela phambili besithi abantu babhadale ngemali yakwamanye amazwe. Iphephandaba leStandard libeka ukuthi kulabantu abaningi abahlaselwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Umsakazo weStudio 7 ukhangelelwe ukuthi namhla uzakwenza umhlangano lezakhamizi zeGwanda. UPrasetis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lapha ke eGwanda, edolobheni leGwanda, sesimeleleke ukuthi ngemva kwamahola amalutshwana nje alandelayo sizabe silo mhlangano wethu omkhulu lapho esidibana khona lezakhamizi zalapha edolobheni laseGwanda kanye ke lalabo abahlala endaweni ezigombolozele idolobho leGwanda. Lapha ke size ngenjongo yokuthi sibe lengxoxo yokukhangela kumbe ukuhlaziya okuhluphayo lapha eGwanda. Engxenye abakahulumende bangezwa izikhalazo lezo balungisise izinqumo eziphathelane lenguquko lengqubela phambili yaleli dolobho kumbe lalumango. Njengoba vele iGwanda sikwazi ukubana lidolobho elikhulu esabelo seMathebeleland South, sesimeleleke ukubana siphathe umhlangano lo lapho-ke esizakhuluma ngombuso wezabelo omumnyethwe kusisekelo sombuso esika-2013 kodwa kuze kube lalamhla kulokhu lokhu kungalandelwa. Yikho-ke sifuna ukubona ukuthi sihlaziye ukuthi kungani kathi i-devolution ilokhu ingakaphathwa.
Sawa kakhulu-ke BJ lingakhuthwa ngumhlangano lo khonapho-ke eGwanda. Okwamanje-ke soku isikhathi sabalaleli ukuthi sizwe ukuthi bakhuluma ngani, silabo lapha-ke ukuthi basitshele ukuthi babhekane lani empilweni. Nxa ukuthi ufisa ukuthi ukhulume lathi, sithumezele umlayezelo wakho WhatsApp kunombolo ethi 012 465 0318. Nanko okunye okwethulwe ngabalaleli eStudio 7.
Igama lami ngingumahubo Mahlaba, ngiseJohannesburg, ngihlala eCosmos City. Uhlupho esilalo thina abantu bakoBulawayo, abantu beZimbabwe, ikakhulu thina esivele eMathebeleland, zincwadi zokuhamba edolobheni lezi nsuku amapholisa ayahlupha. Kumele uhambe ule mali ukuze ma ubanjwe akwazi ukubanika mangwala phemithi. Abala maphemithi kungcono kubo. Kanti lasekhaya futhi koBulawayo isimo sibi kakhulu. KoBulawayo kakhulu imisebenzi kayikho, noma uthi uyahamba uye ekhaya akulanto uzafika uncede ngayo abantwana ukuthi bafundise ngani, babhadalele ngani. Lezi tende esazitholayo emapulazini lezo, imali zokuthi sifense kazikho. Impilo enzima kakhulu, mina ngiphila ngokuthengisa imithanyelo khonapha eCosmos City.
Igama lami ngingumfundisi uRichard Moyo, ngilana ePretoria eSouth Africa. Indaba yesibhedlela saseSouth Africa lapha eNew Matthias phethe ama-extensioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 njalo nasemamilodi. So i-community yakhona yase-1 iyenzile umhlangano ngolwesithathu, ndiyadecida lapho ngenxa yokuthi abantu baseZimbabwe abaningi bayolatshiwa lapho, bayolapha lapho. So uma bafika abantu lapho badecida bathi no, kufanele kube nama-line ayi-2. Abantu bayavuka mhlawumbe ngabo-5, 6 ukuthi bayabamba ilayini, kuyagcwala kukhulu ezibhedlela lezi. So badecida ukuthi no, even ma bafika lapho kube nama-line ayi-2 abantu baseZimbabwe, ilayini yabo base-South Africa, ilayini yabo nabanye amazwe nje ayojoyina abantu baseZimbabwe, khulukhulu abaZimbabwe baningi lapha eNew Matthias. So ma kunjalo batho bayathoma kulapha abantu ba-South Africa, mabathoma kulapha abantu ba-South Africa, mhlawumbe bayaphela ukulatshiwa ngabo-3 or 4. Ma basasa bangapheli ikliniki le mayavalwa, kutsho ukuthi angekho kusize uzokuza kusasa. So into efana le into ewuhlungukhulu, ma ufika laphaya ubona abomama bazithwele banabantwana, abanye bayagula bakhulu njalo njalo. Siyacela kunalaba mela izizalwane zaseZimbabwe lana eSouth Africa ukuthi bakhone ukuzwa umlayezo lo, ukuthi nabo bafike bakhone ukuthi bazibonele ngesimo efana leso, ukuthi abantu bayancedwa different way, ukuthi abanye bajama ilayini yabo, abanye ilayini yabo. Into le ayisinde ehle khulu, njengathi abafundisi iyasiphatha, njengami ngiphatha kulu kaku ngiyazohlu ngikhulu mangafika lapha emangibona in the final lezo so siyacela ukuthi sincedeni incedana abantu waseZimbabwe ngenxeke ukuthi bathi bayaceda amaphilisi aceda umuthi wawe wabo njalo njalo mara into le siyacela ukuthi abamela amazwe bafike bazibonele ngegamina kaNkulunkulu ngiyathokoza kakhulu nibe nelanga elihle ngomvulo omuhle lapha nisebenza khona amen.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu kulampo ke baba Moyo laba bafisa ukusithumezela khona imlayezelo khona manje lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Siyabonga. Yes, sibone ke okuhambelana lamanye amazwe inhlanganiso ye-European Union isibhalelane isivumelwano lelizwe leBrithani sokuthi eleBrithani lisuke ku-EU loba nje kusakude phambili ukuthi eleBrithani lizimele lodwa. Umongameli Donald Trump usecele ilizwe leMexico ukuthi livimbe kancane abantu abaya kwelemelika kwamanje abaningi okumangalisayo. Umongameli Muhammad Buhari wakwele Nigeria uthi ulusizi kakhulu ngokubulawa kwamasosha alichumi lane asuselwe amanqe ngamalocacha. Namhlanje ke kuhlelo lapho sixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe silomama uSithokozile Fuzane ngumakhumalo ukhona ngale ke eJohannesburg. Sabona mama.
Yebo baba.
Linjani makhumalo?
Ngikhona linjani.
Hayi siphilile makhumalo, udabuka ngapi?
Mina ngazalelwa esigabeni endaweni yeGoluchene.
EGoluchene ke
ndalo. Sesanje
yebo. Uthola ngapho ngona?
Njena kodwa enkayi eGoluchene.
Ah, kunjani khona ngale nkayi udala wagcina?
Udala ngagcina esigabeni nje okuthiwa kuseGandamumpi. Lapho engizalelwe khona, ngakhulela khona, ngafunda isikolo eseShanki.
Wathi uqeda lapho waya ngaphi makhumalo?
Angisaqedanga nje isikolo zasezivalwa sekuyisikhathi sempi, ngahlala ekhaya. Ngase ngisiya kwenda ngendlela ezinyangeni eGwidi kofuzayo.
Umakhumalo ulabantwana abangaki?
Ababili, ukuthi ubaba nje wasuka watshona masinyana abantwana bebancane. Omkhulu wamthiye le-10 years, omncane le-9 years. So ngase ngihlala nje ngibondla abantwana laba, hhayi angisaphindanga ngathola omunye umendo. Ngakhanyela ukuthi ngike emveni lahle into engilayo, ngidinga into engingelayo. Ngadekela ngondla abantu abami laba, ngabondla-ke indabo basebekhulile bazisebenzela nabo.
So singathi kwakunzima kanganani ukukhulisa abantwana uwedwa makhumalo?
Kwakunzima kodwa kwakulo baba omdala wabo omunye osebenzayo owayekhona obancedisayo okuthiwa nguLoti Fuzane, manje ungukhansila enkaya lesigabeni sezinyangeni. Nguye owayebancedisa engincedisa lamisi sondlala ababantwana. Lamanje nguye lokhu esabakhanyela, ngaba neproblem uyabuye uyabakhanyela uyabancedisa empilweni.
Yes, singathi khona nxa sukhangela ukukhulisa abantwana uwedwa siyabona ukuthi kuyabe kungani ubaba kakho, so ke kuyabe kule nto eziningi okumele uzikhangele uwedwa. Kunzima kanganani ukukhangela into zonke lezi?
Hayi, kwaba nzima kimi ngoba kwaba nzima kakhulu. Kimi kwaba nzima kwaba double ngoba lo sister one ongilandelayo wayesetshonile, wathiya abantu abakhe bele 2 years omunye le 4 years. Labo bantwana ngibondlile, sembondla ndawonye labami labemba abantu abayi-2, so babayi-4. Yimuli nje ebengiyondla nzima empilweni.
Singathi ubusebenza kumbe kade ungasebenzi makhumalo?
Ngike ngangani ngiyasebenza ekwemudelweni, kwayehlula nje kwakungana kula mali kakhulu i-city council. Sase siphila nje ngokuthi sibe sithwala izinto siyadengisa ezimayini eQuinisi, labanye omakhelwana bamomisi Sidlamini, sisiyadengisa sibuye sikwazi ukuthi sinike abantwana, sibuye sikhethe okuncane sithengela abantwana, sisiyafolela ithukela njealani ngasekho lihluphe, siyefolela ithukela singalithola sithwala esigidi nesibili ezi-9 sikwazi ukuthi siphilise kanjalo abantwana.
Yes.
Kuyeze kunjalo ngabona ukuthi impilo iyala, ngabe ngiqalisa ukubuya sengisiza ngapha eSouth Africa ngo-2003. Lami sengizozama ukuthi ngibone ukuthi ngoba kwasekusala lapha ekhaya.
Yes, ngathi eGoli khona kuyasebenzeka yini makhumalo?
Hayi, eGoli nje ngilokhu ngifikileyo khona, hayi khona kungcono kuyasebenzeka ngoba ngikhonile even umntana omkasister wami lo laye kade ngimondi watshonelwa ngubaba lo mama. Ngikhonile ukuthi ngimfundise ngoba waze wayafika eqeda form 6 waqeda i-college, wagraduata last 2 years ago. So lamanje ukuthi umsebenzi kawuthole kahle. So ngabantu ngabona ukuthi kuthi lami kulenye into engiyenziwe encane.
So ke usebenzisa umsebenzi bani makho?
Ngumakhitshini.
Yes, awuzwa kakhulu makhumalo. Kodwa isithathu sethu sesidliwe kumangoye. Nxa ungabhalelisa khonapho utshela abantu beZimbabwe ukuthi wena siwaphila njani kuze kube kufike lamhlanje?
Yebo baba, ngiyabonga abantu beZimbabwe. Yeyi, impilo inzima, uyabekezela. Nxa ungumama bekezela, uthanda nelesonto, ungaba ngumuntu umama ungena isonto, kuba lula ngoba ezinye izinto sahlangana labanye umama bakucebise lokhu bakucebise lokhu uzama ukuzithoka lokubekezela ngoba ungayiphatha kubi impilo ingakuqalisa nzima so ukuziphatha kuhle la ube ngumama obekezelayo ulalele nje ube phansi always uzaba ngumama uzabona impilo yakho izaba right kuhle labantu abama bazange bangene etshwaleni abazange bangene lokubhemeni ngabantwana nje omunye lo uyasontela iZion lo munye hayi abayisibo bantwana labana ababhedayo kodwa ukuthi bakhuliswa ngumuntu ongumama kuphela kuba nje uNkulunkulu yabe kunikile
lo ke ngonkosikazi Sithokozile Fuzane uMakhumalo besixoxa la khona ngale eJohannesburg kule South Africa sibongile kakhulu uMakhumalo
ngiyabonga lanbaba.
Lokudaba lamhla ke ngilonkosazana Sharon Thebe ukhona ngapha ke kwele Melika. Mathebe kunjani?
Hayi ngiyaphila baba Thebe kunjani?
Ngiphila kakhulu ungaphoka ngkhona khona.
Ngihlala eDelaware.
Yeah, Delaware singathi yaziwa ngani kanti?
Ah, Delaware. Ah, kulalutho sibi lapha baba Thebe. Indaba abaziyo iPennsylvania. You know, but I tell you, it's not even when you Joe Biden, when you vice president, where you usala la pangwala. So nga idume ngaye.
Yes, ngathi kona phethela kwe ufike nini?
Ethela wefike lapha ngo 2005. Ngangihlala eFiladelphia.
Emelika vele wafika nina?
Ngo 95.
Impilo yalapha injani mathe?
Hayi impilo lapha right, yaphileka. Eh sina vele akuna impilo mina engiyaziyo ngaphandle kwakhona apha. Ngasuka vele ngathi ngiqeda isikolo ekhaya ngase ngabuya lapha azange sebenze ekhaya. So umsebenzi wami wokuqala ngawuqalisela khona eAmerica. Into zingihambela kuhle ngila problem you know ngafika ngangena ku nursing field yele from the beginning sisela khona phana ngo 95 ngaqalisa ngaba ngo nurse aide ngabuyela esikolo ngaba ngo nurse khathesi sengu nurse practitioner so hayi angila ma complaints amaningi.
Yes ngathi kunjani kodwa umsebenzi lo
ukuba ngu nurse practitioner irole yakho sibili ukuba udokotela but hayi isalari yakho ayisivuye but hayi bakubhadala ngcono than i-regular nurse ngowenza i-diagnosis ngoprescribe imithi yonke efunekayo mumwezele u-primary care provider kwama-patients akho eDelaware like i-state yonke imithetho yabo iyachiyana nxa kufika ku-nurse practitioner eDelaware usually kufuneka ube lo dokotela ozabe usebenza laye but uyabe usebenza laye but not ukuthi uyabe kutshela ukuthi wenzeni ngoba uye wena vele uyakwazi into okumele uzenze so umthetho uthi lapho osebenza khona kumele kube lo dokotela okhona ozabe collaborator angazi ukuthi ngingakufaka ngabi njani so uyabe collaborator so but restate mina engihlala kuyo ungasebenza 2,000 hours under ku-collaboration lo dokotela then sungazisebenzela wedwa ufunctione njengodokotela uzulele yakho i-practice ongakhangela khona ama-patients.
Siyakuzwa kakhulu Mathebe kodwa-ke isikhathi yiso singamthi siphelile ntombi so ungavalelisa abalaleli mama.
Hayi angazi ukuthi isikhathi bani lapheli khona ngapha thina sokuntambama hayi lilale kuhle abavukayo livuke kuhle
umakotwa komama umakotwa komama umakoti lo
ibizo lami endume ngalo ngudibi umthako lophuma kwagodla mnyama hlaba ethwale kwamakhilinsini ngomlenze ngaphansi kwenduna uvezi umafumathayi maduna ye ngicula umculo kamasikandi elami ibizo lokuzalwa nginguthabani banda kanti endume ngalo lapha emculweni ngelika khulu wami udibi.
Lo que ngahlukana no mama wengane zami luya kalusani lwami lo que ngahlukana
umculo wami ngathi ke okwamanje sengikhiphe amadlaladi amathathu kule dlaladi elitsha engilikhuphileyo elithi inyoni yamadlozi elilama track angu-12 ngilirekhode e-studio 2088 e-studio sikakhehla okunguye odlalela iqembu lika mtshengisene amageza amahle i-keyboard waphinda wangidlalela i-keyboard waphinda wamixa i-CD lami elitha
iyangibuza umntanami uthi umama wami
ngaphinda ngabe sengiproducewa umuntu odlalela uThokozani Langa izinto lapha ngicula ngengoma ethi Thula Sane Lwami Mayiqhubeka ikhuluma ngokuthi ngitshela umama ukuthi umakoti wakho mama wayibamba wayiyekethisa emendweni umakoti wasuka yena walahla umendo mase ngiqhubeka phambili ithi Thula Sane Lwami Thula Thula Sane Lwami ungabokhala ngahlukana nomama wakho ngingakuqondanga ukuthi ngihlukane nomama wakho
nalabafana bezakade Niya babo nalaba fana bezakade ha bafana bezakanje bona bayakuzwa ha bafana bezakanje bona bayakuzwa
apa msakazo omkhulu leyo yingoma yobunsiza lapha kumagandi kufanele ube lengoma yehawu nxa uyinsizwa uzise kumbe ngithi ke uvikise ezinye insizwa ocula nazo nabo bezizwe besemculweni ukuthi khona hayi madoda ingoma thina siyashaya ithi laba abafana nampa abafana bezakazi mina ngiphuma kogodla yomnyama nxa kuyikuthi uqhube kuyilalela le ngoma ilezibongo lapho engizihaya khona ezokunsiza nje
Sezizo zibili ziyaduma konampa ke siyafisa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisithumezele phela imilayizelo lithumeze kunombolo 801-202-465-0318 lizwe kahle 01-202-465-0318 liyahamba kuwhatsapp konampana lifitizele okwisibhono konokana phela ukuthi record besithumezela umlayizelo ofisa ukutukuzwe nxa ulalo mculo usibhalele kathesi usitshele ukuthi ufuna ukuthi sikukhulume sikhulume lawe nini ye asithana umculo sisithunjani
omalobola luphakathi nxa utha izinsinziyo zabangizondazi yakhathazeka mazimbona ngisaphila ngisenze nje kodwa yama ikhathazeka izidalidala ngoba phela amazondo into esadale nafuthi into esiyidilela vela ngilandaba lokuzonda ngoba vele ngaqala ukwathola amazondo ngisesesithini sikamama uzondile ngiwumdawini udawudini uvodoza owadla wafota zomfele wanyathela ngezinyawo ubhodla besakumamba ngokugxila njengendlovane libe lingadoka nkomo liyadanga esaswela amabala sabile enkosini ngiwumama ebheke phansi betunamantoni
siyabonga kakhulu ke lo ngudibi sizaqhubeka laye kusasa ke esishayela omnye umculo kodwa singakehlukani wathi sikhangele ebesikhokhela namhlanje ibandla leZANU-PF lithi lisekela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC kudala lephalamende nxa esenza umsindo kodwa ibandla le-MDC lithi ibandla leZANU-PF lizothwala nzima edala lephalamende lonyaka leminyaka elandelayo siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngasithubaneni ntambama ngo-7:30 p.m. olivalelisayo ngu-Kip Stube.